Incwadi yokuqala kaPawulu kwabaseThesalonika. KwabaseThesalonika bokuqala isahluko sokuqala. Thina oPawuli, lo Silivanu, lo Timothy, sithi kulo ibandla labaseThesalonika elikuNkulunkulu Baba laseNkosini uJesu Kristu, kakube kini umusa lokuthula. Sibonga uNkulunkulu ngezikhathi zonke ngani lonke, sihlala siliphatha ekukhulekeni kwethu. Sikhumbula phambi kwaNkulunkulu wethu uBaba izenzo zenu zokukholwa, lomsebenzi wenu wothando, lokuqina kwethemba lenu eNkosini uJesu Kristu. Siyazi, bazalwane abathandiweyo uNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu ulikhethile lina, lokuthi ivangeli lethu kalifikanga kini ngelizwi kuphela, kodwa lafika futhi ngamandla, langomoya ongcwele, langokuthemba okukhulu, ngoba liyazi ukuthi sasingabantu abanjani phakathi kwenu ngenxa yenu. Lani lalingisa thina lenkosi ekuhluphekeni okukhulu, selilamukele ilizwi ngokuthokoza kukamoya ongcwele, laze laba yisibonelo kubo bonke abakholwayo baseMakedoniya lase-Akhaya. Ngoba udumo lwelizwi lenkosi lwaphuma kini, lwafika kangitsho eMakedoniya lase-Akhaya kuphela, kodwa lasezindaweni zonke lapho ukukholwa kwenu kuNkulunkulu kwafinyelela khona. Ngakho kakusadingeki ukuba sikhulume ulutho, ngoba bona uqobo lwabo balandisa ngathi ukuthi kwabanjani ukufika kwethu kini, lokuthi laphendukela kuNkulunkulu lichiya izithombe ukuba likhonze uNkulunkulu ophilayo weqiniso, lilindele indodana yakhe ivela ezulwini ayivusa kwabafileyo, uJesu osophula olakeni oluzayo. KwabaseThesalonika bokuqala isahluko sesibili. Liyazi lani, bazalwane, ukuthi ukufika kwethu kini kakubanga yize, kodwa lanxa sasihluphekile kuqala saphathwa kubi eFiliphi, njengoba lisazi lani, saba lesibindi kuNkulunkulu sokulichumayeza ivangeli likaNkulunkulu phakathi kobunzima obukhulu. Ilizwi lethu kayisilo elokuduha, lelokungcola, lelobuqili. Kodwa njengoba sivunyiwe nguNkulunkulu ukuba siphathiswe ivangeli, siyakhuluma ke singenzeli ukuthokozisa abantu, kodwa ukuthokozisa uNkulunkulu ohlolayo inhliziyo zethu. Kasizanga sisebenzise amazwi okulalisa ngolimi, njengoba lani lisazi. Kasizanga futhi siwasebenzise ukufihla ubuhwaba ngawo, njengoba uNkulunkulu engufakazi. Kasifunanga udumo ebantwini oluvela kini ingabe kwabanye. Loba sasingaba lamandla okulufuna njengoba singabapostoli bakaKristu, kodwa saba mnene phakathi kwenu njengomdlezane esondla abantwana bakhe. Njengoba besilithanda kangaka, safisa ulinika kungesilo ivangeli kaNkulunkulu kuphela, kodwa lokusila kwethu uqobo, ngoba laselingabathandekayo kithi. Liyakhumbula, bazalwane, ukusebenza lokuchikachikeka kwethu, sisebenza ubusuku lemini ukuze singabi ngumthwalo la koyedwa wenu. Lapho silichumayeza ivangeli likaNkulunkulu, lina lingofakazi kanye loNkulunkulu bokuthi sahlala kanjani phakathi kwenu lina elikholwayo, ukuthi ukuhlala kwethu kwakungobungcwele langokulunga lakungasoleki, njengokuba lisazi ukuthi saliphatha ngamunye njengoyise ephatha abantwana bakhe. Sililaya, silimisa isibindi, silitshela ukuba lihambe ngokufaneleyo phambi kwaNkulunkulu olibizela embusweni lebukhosini bakhe. Ngalokho kasiyekeli ukumbonga uNkulunkulu, ukuthi kuthe lapho lilamukela ilizwi likaNkulunkulu elalizwa ngathi, kalilamukelanga njengelizwi labantu kuphela, kodwa njengelizwi likaNkulunkulu, njengoba liyilo isibili lona elisebenzayo phakathi kwenu lina elikholwayo. Ngoba lina, bazalwane, lafana lamabandla kaNkulunkulu akuKristu Jesu wona aseJudiya. Ngoba lani lahlutshwa ngabesizwe sakini, njengalokhu lawo ahlutshwa ngabaJuda ababulala lenkosi uJesu labaprofeti, basixotsha lathi, kabamthokozisi uNkulunkulu, bamelana labantu bonke, besivimbela ukuchumayeza abezizwe ukuba basiliswe. Baya kwenza lokhu ukuze bagcwalise ubunengi bezono zabo, kodwa ulaka lukaNkulunkulu selufinyelele phezu kwabo. Kodwa thina, bazalwane lokhu sahlukaniswe lani isikhatshana nje singabonani ngamehlo kodwa sibonana ngenhliziyo kungikhona sifisa kakhulu ukubonana lani siyalilangatha ngakho ke besithanda ukufika kini ikakhulu mina Pauli kodwa uSathane wasivimbela ngoba liyini ithemba lethu lokuthokoza lomqhele wokuzincoma kwethu phambi kwenkosi yethu uJesu ekufikeni kwayo angithi yini na yini eliludumo lwethu lokuthokoza kwethu kwabaseTesalonika bokuqala isahluko sesithathu kwathi ke singasela kubekezela sathi kuhle kuba sisale sodwa eAthene sathuma uTimothy umzalwane wethu lesikhonzi sikaNkulunkulu evangelini likaKristu ukuba aliqinise ekukholweni kwenu lokuba alikhuthaze ukuba kungawiswa lamunye wenu ngalezi zinhlupheko ngoba liyazi lina simiselwe lokhu ngoba kwathi siselani salitshela ngaphambili ukuthi siza kuhlupheka njengoba kwaba njalo lani liyakwazi ngenxa yalokhu ngingasela amandla okubekezela ngathumela ukuba ngazi ukukholwa kwenu ngoba ngesaba ukuthi mhlawumbe umlingi ulilingile lokuthi umsebenzi wethu ube yize kodwa khathesi uTimothy usefikile kithi evela kini usibikela indaba ezinhle zokukholwa lothando lwenu lokuthi lihlala lisikhumbula kuhle lifisa ukusibona njengoba lathi sifisa ukulibona ngalokho ke bazalwane saduduzeka ngani ngokukholwa kwenu osizini lasekuhluphekeni kwethu ngoba khathesi siyavuselelwa uba lina limi liqinile enkosini singambonga kanjani uNkulunkulu ngokuthokoza konke esithokoza ngakho phambi kaNkulunkulu wethu ngenxa yenu na ebusuku lemini siyakhuleka ukuba sibonane lani siphelelise okusileleyo ekholweni kwenu kungathi uNkulunkulu lo Baba uqobo lenkosi yethu uJesu angayiqondisa indlela yethu yokuza kini lenkosi ikhulise uthando lwenu omunye komunye lakubo bonke abantu njengokuba sinjalo thina kini ukuze iqinise inhliziyo zenu zingabi lakusoleka ebungcweleni phambi kwaNkulunkulu uBaba ekufikeni kwenkosi uJesu kanye labantu bakhe bonke kwabaseTesalonika bokuqala isahluko sesine elokugcina ke bazalwane siyalincenga sililange inkosi uJesu kuba njengalokhu lakufunda kithi ukuthi lifanele ukuhamba lokumthokozisa kanjani uNkulunkulu njengalokho lihamba ngokunjalo kwenzeni ke lokhu kakhulu ngoba liyayazi imilayo esalinika yona ngayo inkosi uJesu intando kaNkulunkulu ukuba libe ngcwele lizithinte ekuphingeni ilola lo wenu kakwazi ukuphatha umzimba wakhe ngobungcwele nangokuhlonipha lingabuswa inkanuko njengabangakholwayo abangamaziyo uNkulunkulu kakungabi khona loyedwa onayo aphambe umfo wabo ngoludo ngoba inkosi imphindisele kukho konke lokho njengoba salitshela saqinisa ngaphambili ngoba uNkulunkulu kasibizelanga emanyaleni kodwa wasibizela ebungcweleni ngakho ke lo odelela lokhu kadeleli muntu kodwa udelela uNkulunkulu olinika umoya wakhe ongcwele mayelana lothando lobuzalwane kalidingi ukuba ngililobele ngoba lina uqobo lifundisiwe uNkulunkulu ukuba lithandane lempela liyakwenza lokhu liyabathanda bonke abazalwane abaseMakedonia lonke kodwa siyalilaya bazalwane ukuba likwenze lokhu kakhulu likhuthalele ukuhlala ngokuthula ngokwenza okwenu lisebenze ngezandla zenu njengoba salilaya ukuze lizuze uhlonitshwa ngabangaphandle lingasweli lutho kasithandi bazalwane ukuba lingabe lakwazi ngalabo asebefile ukuze lingadabuki njengabanye abangelalo ithemba ngoba uba sikholwa ukuthi uJesu wafa wabuya wavuka ngokunjalo ke uNkulunkulu uza kubavusa ngaye uJesu labo asebefile ngoba lokho sikutsho kini ngelizwi lenkosi ukuthi thina esisekhona esijiwe kuze kube sekufikeni kwenkosi kasi kubandulela isibili labo asebava ngoba inkosi uqobo iza kwehla ivela ezulwini ngomdumo ngokumemeza kwesithunywa langokukhala kophondo lukaNkulunkulu labafileyo kuKristu baza kuvuka kuqala. Thina ke esisekhona sisasele sizahluthunelwa kanye labo emayezini sihlangabeza inkosi emoyeni sihlale layo kokuphela. Ngakho ke duduzanani ngalamazwi. KwabaseThesalonika bokuqala isahluko sesihlanu. Ngezikhathi langemizuzu bazalwane kalisweli ukulotshelwa ngoba lina uqobo liyakwazi kuhle ukuthi usuku lwenkosi luza kufika njengesela ebusuku. Ngabe sithi ukuthula lokuhlala kuhle kungkhona ukubhujiswa kuza kuba juma njengomhelo ofikela kwesifazane okhulelweyo. Kabasoze baphunyuka kodwa lina bazalwane kalikho emnyameni ukuze lolo suku lulifice njengesela. Lina lonke lingabantwana bokukhanya, abantwana bemini, kasisibo abobusuku loba abomnyama. Ngakho ke asingalali njengabanye kodwa asiphaphame siqonde. Abalalayo balala ebusuku, labadakwayo badakwa ebusuku, kodwa thina esingabemini asiqonde. Sifake isivikelo sesifuba sokukholwa lothando, ithemba lokusiliswa libe yingowane yethu. Ngoba uNkulunkulu kasimiselanga ulaka, kodwa usimisele ukuba sizuze ukusiliswa ngenkosi yethu uJesu Kristu, owasifelayo ukuba loba siphapheme loba silele sihlale kanye naye. Ngakho ke vuselanani lakhane njengoba futhi likwenza. Kodwa siyalincenga bazalwane ukuba libahloniphe labo abasebenza phakathi kwenu abaliphetheyo enkosini labalelulekayo. Libasize kakhulu ngothando ngenxa yomsebenzi wabo. Hlalani ngokuthula. Siyalilaya bazalwane ukuba leluleke abavilaphayo, liqinise abadanileyo, lisize ababuthakathaka, libabekezelele bonke. Qaphelani ukuba kungabi khona ophindisela omunye okubi ngokubi, kodwa zamani ukwenza okuhle omunye komunye lakibo bonke. Thokozani njalo njalo. Khulekani lingadini. Bongani uNkulunkulu ngakho konke, ngoba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Lingamcimi umoya, lingadeleli utshumayela, kodwa hlolisisani konke, libambelele kokulungileyo, zilani konke okubi. UNkulunkulu wokuthula uqobo ngalenze libe ngcwele ngokupheleleyo, kulondolozwe umoya wenu wonke lomphefumulo lomzimba, ukuze lingasoleki ekufikeni kwenkosi yethu uJesu Kristu. Uthembekile yena olibizayo futhi uza kukwenza lokho. Bazalwane, sikhulekeleni. Bingelelani abazalwane bonke ngokwangana okungcwele. Ngiyalifungisa inkosi ukuba lincwadi ifundwe kubo bonke abazalwane. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu kawube lani.